Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 2 kuNcwabakazi 2020 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala abantu eZimbabwe okulabafika phose abangamajumi ayisikhombisa 69 asebebulewe yi-COVID-19.
Kulomakhelwane wethu obanjwe i-corona ekade ngunesi. Manje into eyenzakala lapha ende kulobunzima.
Abantu abaningi bathi kumele bazame ngamandla wonke ukulungisa okuhluphayo elizweni kulandela ukuvinjwa kwabo ngabezomvikela ukuthi batshengisele emgoqweni.
Indlela yokuthi uqhuseke phambili ukubana abantu babambane.
Kulokuxokozela okumangalisayo kubandla leZANU-PF loba abalandeli balo bekuphikisa lokhu besithi ngamanga.
Ngezifiso zabantu nje amukela iZANU-PF nibandla elibambene lomongameli oyedwa.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu phose abangamajumi ayisikhombisa 69 phakathi kwabedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3659 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Kulababili ababhubhe kobulawayo izolo. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamajumi amabili edolobheni lakobulawayo. Elizweni lonke jikelele abedlula inkulungwane 1011 sebephephile kumkhuhlane we-COVID-19. Abantu bakhala ngokuthiyeneyo ngesikhathi uhulumende elwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Isakhamuzi se-Country Park kobulawayo esingafisi ukuziveza igama ngomunye obakhala ngomkhuhlane lo.
Kulomakhelwane wethu obanjwe i-corona ekade ngunesi. Manje into eyenzakala lapha ende kulobunzima obukhulu sibili. Babuya abantu labana bamthatha umamalwana. Babe besithi abantwana bahlala khonapho bengaphumi egedini. Manje sibabona nje bephuma besima kwezi wejurahulu. Beke bephume phandle bedlala labanye bedlala ibhora. Okulapha eCountry Park kunzima lapha. Indisi zafasiphele-ke lapha.
Umnumzana Robert Sibanda ohlala eGogwe laye uyakhala nge-COVID-19.
Lumkhuhlane usuqonge ngendlela esabekayo, ususabalele. Ukuzivikela msakazi alisekho ithemba ekuzivikeleni ngoba lumkhuhlane ayisundawana yonke. Msakazi siyazama ukuzivikela ngokugqoka ama-mask, siyazama ukugeza, siyazama ukubana sihlale ndawonye.
UNdlovu uthi abantu babhekane lendlala ethusayo ngesikhathi limemetheka igciwane le-COVID-19.
Kubuhlungu kakhulu njengangapha eGogwe, thina abalimi sesilimile ikhothoni sahambisa ekhotho, asiphiwa ngalutho. Akula mali msakazi, bathi sithathe igrocery. Alikho legrocery lakhona, ungathi ubabuze ama-officers bakutshela ukuthi khona igrocery livele eHarare. Ukuthi livele eHarare ngayiphi indlela likwani asisakwazi esingakwenza. Indlela yiyo sesivuthuza msakazi, indlela yiyo sesikhipha ezindlini. Siyazama ukuhlala ndawonye, siyazama ukugeza, siyazama konke ukubana sizivikele, kodwa indlala yiyo esimbi.
Omunye njalo umlaleli we-Studio 7 uthi kumele abantu banathe okungabaqinisa umzimba ngesikhathi somkhuhlane lo.
Uthatha amalemon ufake emanzini, uhlanganise negarlic uboyile, kube into nje ozoyisebenzisa insuku zonke ma before ulale. Phuza igarlic yakho ehlangene nelemoni, udle ama-orange insuku zonke. Mina-ke yangibamba, angisho ukuthi yiyo, kodwa-ke ngike ngabanjwa yiflu. Kusho ukuthi khona manje nginamaviki amathathu nje ngiyekile, kodwa ngizizwa sengiqinile ngokwenza njalo nje. Ezinye izinto bakithi kufanele sizame, uhlale uzama, ungathi uzobonelwa i-government kumbe uzobonwa isibhedlela.
Uhulumende uthi kumele abantu balandele iziqondiso zohlelo lokuvalela uzulu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abaningi bagcothoza okwenziwe ngabezomvikela eZimbabwe ngesikhathi kumele betshengisele emgoqweni ngolwesihlanu bekhuluma ngobukhohlakali lokunye okubahluphayo. Bathi loba bevinjwe ngamasosha lamapholisa ukuthi batshengisele, kumele abantu babambane bezikhulule. Omunye wabolombono lo umnumzana Paul Ndlovu.
Ngibona ngazathi indlela yokuthi uqhusekeke phambili kubana abantu babambane bengesabi, mabethi bathengisela abantu asiphumeni ngobuningi then sikhohlwe ngendaba zepolitiki, ngoba abantu ukuthi balambile bayasokola, abalamithe esibhedlela yonke lento abatshelwa ngababalo zombusazo. But kuhlukumeza abantu weza ungumntu wesonto, ungumuntu ongelani lepolitiki, ungumuntu nje, kodwa konke lokhu kuyasihlukumeza singabahlali.
Umnumzana Prince Khumalo uthi kumele uhulumende alalele izikhalazo zikaZulu.
Government kumele inanzelele amaphutha ayo, lungisise lapho abantu abakhalaza ngakho ukuthi abantu bakhala ngani. Lapha kathi sehluleka khona kayizame ngamandla wonke. Kunje sikhuluma nge-COVID-19, abantu bayathola imikhuhlane emabhasini, ozukwa kusasanitizwa njengapha kobulawayo eShowakini Solonke. Abantu sebezingenele ebhasini njengoba enjalo, akusela ama-sanitizer, ama-temperature angikhulumi. Abantu bayathelelana umkhuhlane. Shuwa siyacela ukuthi i-government izame enkohlakaleni, shuwa lakho futhi sicela ukuthi izinto zonke zenziwe ngendlela zingenziwa ngephathi, ukuthi umuntu kuphathi iphi kwenziwe ngoba ungumuntu weZimbabwe. Kanye lekuphathaneni kuhle lapha, hheyi abantu abangahlukuluzwa, abantu awukhulunyiswa nekho.
Kulabanye njalo abathi kumele abavotela ibandla elibusayo balisuse embusweni. Unkosikazi Ngangezwe Khumalo uthi yena kangeni ndawo kulokhu.
Abantu abafaka iZANU PF kupower abayikhiphe bona yonke leminyaka bebe abantu bona lawo abathe ZANU PF must fall, ZANU PF must go. Yibo ababeqakezela iZANU PF idlala ngathi ibulala abantu, itshontsha, isenzani abantu. Abanye abantu bekhitshwa emisebenzini kufakwa bona, namhla sebefuna ukuthi thina sithi iZANU ayihambe. Abayikhiphe bona.
Unkosikazi Caroline Moyo laye uthi ibutho yilo elibusayo eZimbabwe, ngakho ke kuzima ukuthi abantu batshengisele emigoqweni.
Nxa amabutho esesima evalela abantu sibephethwe into kunjani izikhali, sokutsho khona ukuthi konkona hayi ilizwe vele liphethwe ngamabutho and abantu abalasei. Okusuka kumangazi ukuthi konkona kanti sokukhokhelwa bani? Abantu sebeyibo sokumele ukuthi bethuliswe noma bengaze bethi bayakhuluma. Hayi kunzima lokhana kwakithi.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Cassius J. Zimana Mpofu abathi okuhluphayo ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo bayacatsha nxa uZulu kumele atshengisele emgoqweni.
Ekutshengisela abezimbabwe Murati, kunzima ukuthi kuphumelele, kubangelwa into yokuqala zinkokheli ezizona ziyabe zibizele ukuthi kube lokutshengisela, ngoba ma kufika kelo langa lokutshengisela ziyabaluleka ziyicatsha, zishiya abantu bebodwa. Abantu bafuna ukukhokhelwa, abafuna ukuthi bahambe ukuthi bengenani indlela bengazi lapha abakhona. Inkokheli lezi ezikhona ezakade zithatha ama-chance ngempilo yabantu, abasizi. Into leyo yaqala ngo-2003 sezi-final push. Siyaphusha thina sisuke emalokishini ngandlala eHarare by that time. Siyaphusha sisuke emalokishini, azange sibone noma inkokheli noma nye sibazayo, zabatheke kusuku zacatha.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU PF uthi abantu kumele bakhulumisane ngokwenzakala kwele Zimbabwe kuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo.
Okusalayo ukuthi kona siza kunanzelela ukubana the only way esizalungisa ngayo ilizwe lethu ukuthi kona sihlale phansi sikhulumisane njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe wonke nje. Ukuba ungena ezitaladini sigijima kwesi sikhathi ngibona anta akuzoze kusinike isolution esingabe siyidinga. So siyana soku singene ezaladini sisenza khona kwana kodwa kungena kulolu oluphumayo. Into ezaphumayo yokuthi kona let us all not be big brothers kodwa asibeni ngabantu okuthina sifuna ukulungisisa iZimbabwe sindawonye.
Kulabanye abathi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe ezombangazwe ezenotho lokunye eZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe selibuswa ngamasosha. Ulokuxokozela okumangalisayo kubandla lezano PF kulandela ukumiswa umsebenzi kukaCleveria Chizema okuthiwa wabanjwa xhaka elamaphepha alotshwe okuveza ukuba abalandeli bebandla leli bafuna uretired General Constantino Chiwenga athathe isikhundla sikamongameli Emmerson Mnangagwa. Amaphephandaba ambalwa akuqela eLady Standard abika ukuthi ukumiswa umsebenzi kukaChizema owangena kubandla lezano PF lisungulwa ngomnyaka ka-1963 kuveza ukuthi kulokudonselana kwamandla phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Abalandeli bakaChiwenga kuthiwa babefisa ukusekela abantu babefuna ukutshengisela emgwaqweni ngolwesihlanu bekhonona ngobukhohlakali lokunye okuhluphayo kweleZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Patrick Chinamasa obambe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla leli obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kasenelisanga njalo ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikamongameli kanye lomabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana. Sixoxe lomabutho moyo okuhlangothi lwabatsha kubandla leZNPF othi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uMnangagwa loChiwenga bayalwa.
Izifiso zabantu nje amukela iZANU-PF libandla elibambene lomongameli oyedwa uComrade uChiwenga ngumsekeli and phakathi kwakhe nomongameli vele akula ngxabano ekhona nabantu abasebenza kuhle. Yilezo into nje izitori ezibunjwa ngabantu abadinga ukuthi ube nengxabano engasoze khona.
Siyabona ke kulo mama lapha uCleveria Chizema ukuthi wasexotshiwe utholakale elokunye okukhuthaza ukuthi uChiwenga athathe isikhundla sikamongameli. Kuliqiniso khona?
Hayi, kulokho baba mina ngeke ngifake umbono ngoba yindaba ekudisciplinary committee yebandla. Aso nto engayikhomenta kupress. Landelelani nje izixwayiso ezizaphuma kudisciplinary committee khona phela ezizathola khona iqiniso.
Kodwa phela nxa bekhuluma abantu bathi khonokho yikho okwenza ukuthi kuveze ukuthi kulokuxabana phakathi kwamongameli lomnumzana lomsekeli wakhe uChiwenga. Kaba kunjalo yini mabutho nxa sikhuluma iqiniso sikubhekile?
Abantu njengoba usitsho mfowethu ukuthi abantu umuntu onomlomo angekumvimbi ukuthi akhulumeni kodwa akukhulumeleyo ukuthi kuliqiniso bekuyize kuphuma ngemva kokufeza lokudingisisa. Njengoba ngitshile ukuthi vekele abantu bayakhuluma abafuna ukukhuluma kodwa kukhona ngokuzaphuma kudisciplinary committee lapho.
Ye, kodwa so lina libambene yini kumbe sokungani kulokuzamazama phakathi kwebandla khonapho?
Ibandla leZANU-PF libambene baba, vele u-2023 ukhetho luzayo sesiqede ngayo sizawina, sesiprepela u-2028.
Umabutho Moyo ukuhlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu loNkosazana noMthandazo Nkomazana olwela ilungelo likaZulu.
Bazogcina bebulalana bona kodwa ngoba bayakwazi ukuthi into abazenzayo zilungane. Lo Nkosazana otholakele engama-posters laye bekurong ukuthi ngabe bayamsuspenda bamyekele aveze iqiniso lonke alaziyo ukuze ilizwe leZimbabwe libe kwazi ukuthi kwenzakalani underground.
Kodwa wena ubona ngazani kuyaphetha ngani okwenzakala kubandla leZANU-PF?
Bagcina sebebulalana babantu, sebeqalile ukubulalana vele bazaphela ngokubulalana bonke ngoba bafuna ilizwe ukuthi libe ngelabo belifake ezikhwameni zabo hayi ukuthi banentando yabantu ethizweni zabo. Abalayo le nto enjalo.
Nxa sithangela abantu beZimbabwe kutshoni khonoko ukulwisana kwabantu labo?
Ikusasa ayisabonakali, alisabonakali ikusasa izizalwane zeZimbabwe duze ngoba into eyenzakala manje itshengisela ukuthi abanawo ama-qualities ababusayo bona babanawo ama-qualities okubusa yokusebenzela kahle kahle ilizwe ngoba abantu ababusayo kusebenzela abantu beZimbabwe abakwenzayo. Manje ngoba sekuliwa kanje bedonselana imibuso ngendlela ezingafanelanga kutho ukuthi ikusasa leZimbabwe alisabonakali kahle. abantu beZimbabwe bafanele ukuthi bame baqine noma bengathrethana ukuthi kuzobulawa bazodutshulwa.
Unkosazana Nomthandazo Nkomazana ulwela ilungelo likaZulu, sikhokhela eseMumbai kwele India. Kusenjalo abezomvikela sebekhulile uTawanda Mjengiwa, umzukulu kaMnumzana Mduduzi Mathuthu, umhleli weZimu Live obelezisuku ezimbalwa esezandleni zamapolisa. Kungenele kudaba lolu umthethwandaba othe kumele baveze uMjengiwa okuthiwa wayejojozela abantu ukuba batshengisele ngolwesihlanu. Singayongeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 503,000 kwele South Africa asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Zwelini Mkhize, umphathintambo wezempilakahle, uthi kulabantu abafika inkulungwane ezilithumi 10,000 abatholakele belomkhuhlane lo izwe lokuphela. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebefingaphose izigidi ezingamathumi amabili 17.9 million abantu abatholakale bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Phakathi kwenani leli kulabedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lengxenye 685,000 asebebulewe i-COVID-19. Okwamanje sike sikhangele ezamasiko. Lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla sihlaziya udaba lokukhombisa. Siyabona ukuthi-ke kulamantombazana ongani azikhombisela amajaha kulezi nsuku, kambe nakudala kwakusenzakala yini lokhu? Sixoxelo Nkosazana Sikathele Nyathi uMamdluli ngodaba lolu. Njalo phela kwakuvele kuzila ukuthi uzokuthiwa-ke intombazana iyakhombisa ijaha, kuyini osokuguqukile sokwenza ukuthi amantombazana akwenze khonokho?
Kudala bekusenzakala ukuthi intombi ikhombise ijaha, ikuthi bebekwenza ngendlela ebesingayinanzeleli. Kudala umntwana oyinkazana besinxa esebonakala ukuthi sekhulile kakhulu, abadala bebona ukuthi akakwanisi ukuthi ethole ijahe elingamthola, or akula jahe elibonakala elingamthola. Bebekhombisela umfana, bamtshela ukuthi hambe ekhombisa intombi yakobani, umuntu omdala ahambe naye ekhombisa inkazana, ahlanganise inkazana lejahe. Uyabona ukuthi kube kukhona la semandulo, but bekungasontombi ebeyizivika, kodwa abadala bebekwanisa ukubona ukuthi intombi leyi iyalidinga ijahe, bese beyidingela itshe inkazana leyo layo ibisitshelwa ukuthi khomba ubani, ubani lo layo abesetshela ukuthi khombisa ubani. Uyayibona ukuthi ibivele ikhona lapho ukutheni intombi yakwanisa ukuzikhombisa, kutho ukuthi bekungenzeka ukuthi nxa ngifuna ijaha ngitshele omunye umuntu omdala ukuthi ijaha lilanye alithanda, because layo bekwanisa ukubuya kimafika athi ungamthanda yini uzibani, ngithi ye amba sekukumkhombisa yini.
Waphambili ubona ngazane kuza kubanjwa njani udaba olunje, njalo wona ngokwakho khonapho kambe ungakwenza yini ukuthi ukhombise ijaha?
Into esikhona ukuthi lezi nsuku angazi kumbe asisathemba abantu abadala esakhelane labo, angwazi. So kule social media yabelokhu ngisenda amapicture, ngisenda amapicture, beze ngicine la ubebona ukuthi hayi kutsho ukuthi ngezindlela ngiyakhombisa. But izolo sibili ade kukhona okwinto lokhu, but bekubanjwa ngenye indlela. Umuntu omdala ongumakhelwane kumbe esontweni orongaphi ubebuya kimi afika athi khawuthanda umntanami yini, like mina ngangakhonjiswa ngomunye umama engikhombisela umntanakhe. Unfortunately anzange ngimthande umntanakhe, but umama lo wayebuyile kimi esithi awuthandi yini umntanami. Lamanje basabuya kimi abanye bengicela ukuthi angithandi yini abantu ababo ukuthi ngibe ngumalukazana wabo. Ngange ngathi ngiyamthanda yimi phela esengikhombisa umfana, uyayibona. I'm sure bebeyibamba njalo.
Omunye njalo esiphokelaye umnumzana Inkululeko Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Emandulo bekusethusa kakhulu ukuthi intombazana ikhanye ikhombisa umfana, ibimkhombisa ngezenzo. Kodwa manje ngesimo esesikuso akusavumi phela ukuthi intombazana nayihlale nje ithi hayi cha ngilinde umfana, ngoba manje isikhathi samanje sesiphila kweza kweze technology. So ukuthi manje uthi wena hayi cha ngizalinda umfana aze angibone, baza kudlula phela. So kumele manje uzikhulumele, ngoba ungakhangela manje vele khona ekukhonjisaneni manje akuseki ukukhombisana, msakazi manje. So kuyikucela i-phone number, wacela i-phone number wayiphiwa usukhonjiwe kompana kusekho lokho ukuthi ngiyakuthanda kumbe njani hayi manje sucela iphone number kona apho usukhonjiwe nje uzibonde vele ukuthi imizi khona ukukhombisana into engasekho la amajaha lati amajaha nje asisakhombisa isidalo mawa ungabiza umfana nje umncane nje osakhula umbuzo ukuthi ukukhombiswa ikwenzani akakwazi vele ngitsho lokuthi intombazana iqala ithwani kakwazi into yazi ukucela iphone number kuphela so nje into ukuthi ayikukhombisana into engasekho so amantombazana nawabona selelungile nje ukuthi asikhombise nje vele ngoba phela ngahlala etalinda ukukhonjiswa khonjiswa ngoba nibaphi lawo majakaza abakhombisa akwazi ukukhombisa ayisekho phela intombazana manje ukuthi awuzayimisa uyethula umgqomo iqunte ihlamvu njengasemandulo
ngambe lina likubona njani konke lokhu zulukandaba namhlanje ke besixoxa lo nkosazana Sikhathele Nyathi kanye lo mnumzana Nkululeko Made hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
ngicina amasiko wethu owakusenziwe bantu
soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hove
Ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumike wobe namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa ngokutshengisela obekumele kwenziwe ngabantu ngolwesihlanu ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo Mnashe Mtutsa owebandla lezanu PF kanye lovuka osakhulayo obetshengisela eLondon kweleBritane sizasungula luhlelo ngokuzwa umbono kaMtutsa Mtutsa ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho
ngiyabonga brother Mike for this opportunity engawutsho mina ukuthi ngelanga lawo lele kamhlanga 31 July sibonile ukuthi aliphumelelanga ngenxa yokuthi abantu abasafuni into yokusetshenziswa okwesibili abantu balalele ilizwi likaGabo likahulumende elokuthi akumelanga betholakale besemgwaqweni betholakale bebuthene khona iCovid ilokhu isiya phambili ibulala ibamba abantu
Mtutsa intsha elizweni ithi ikhathazekile kakhulu ngodaba lwenkohlakalo udaba lokuselakala kwemisebenzi elizweni lokunye okuchiyeneyo kuyini okumele kwenzakale ukuze konke lokho okuhlupha intsha yakweZimbabwe kulungisiswe.
Ukuthi abantu sithi beswele imisebenzi yikho befuna ukudemonstrator ayisoqinisa. Abayuthi kumele abe involved elizweni. Sekuyenziwe iland audit kathesi. Amayuthi kumele apply for iland naleyo. Ngaba apply for ama loan through iEmpower Bank. Konke lokho kwenzakala nxa abantu benesifiso sokusebenzelana nohulumeni. Manje abantu bengatshona bejikijela amatshe bezondile besithi uhulumende akahambe. Bacina sebekhutha amathuba abefakwa ngulowo hulumende ukuthi bengabenefitha ngawo.
Hayi siyabonga Mtutsa ngombono wakho. Zulukandaba asizweni umbono kaVuka yena obetshengisela eseLondon kweleBritane.
Vuka ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga foka baba.
Sikubonile phela Vuka ukutshengisela. Kuyini okwenza ukuthi lifise ukuphuma ngobuningi beli siyotshengisela ngaleli eLondon?
Besitshengisela ngoba ihulumende yasekhaya yaseZimbabwe ifike beza abantu ngenxa yalokho abantu basakwazi ukuphuma ngaphandle ukuthi bayetshengisela. So thina sathi singaphandle kungcono sihambe siyotshengisela. Sitshengise wonke amazwe ukuthi hey eZimbabwe izinto azimanga kahle.
Sikhangela udaba lokuthi eningi labantu abaphume besiyotshengisela bangabantu abangaphandle kwelizwe. Ubona ngani ukutshengisela kwenye kusizile na?
Kuyasiza ngoba namanje nabantu basasifonela bayabuza ukuthi kwenzakalani kanti ekhaya. Singanceda ngani, singasiza ngani. So kusho ukuthi ilizwe vele likhathazekile nezinto ezenzakala eZimbabwe. Okwamanje noma ungabheka laphayana e-social media, kulabanye abantu esingabazi baseNigeria nabanye base-Europe bayasho ukuthi hey, eZimbabwe ngempela ngempela idinga ukuncedwa ngoba ihulumente iyabavimbizela.
Mhlaka 31 sesifike ku-August. Kuyini okumele kwenzekale ukuze abantu abasafunayo sebethula konke lokhu abakukhalulayo?
Asisaqala, 31 siyaqala ndoda. Ngoba all this time abantu besithula sisabe ukuthi ihulumente izosibulala bazosibosha. Kodwa okwamanje into engifuna ukusho ukuthi abantu kumele sibe nesibindi. Kube nesibindi sokuthi silwisele ihulumente. Siyaphambili, asibuyele emuva.
Hayi, siyabonga Vuka ngombono wakho. Zulukandaba sesilugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabasakhulayo. Uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle. Bye bye.
Ngokukhulu Mike. Sine sizwe ezokholo lwesiKristu.
siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje. Ngiyakhola libe leviki elihle. Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhla bengifuna sikhangele kumahubo 117, sizokubala nje ivesi yokuqala lesibili. Uyaloba lapho uDavid uthi yena, dumisa inkosi lina zizwe zonke, liyibabaze lina bantu bonke, ngoba uthando lwayo olungapheliyo lukhulu kithi. Lobuqotho benkosi bumi kuze kube nini nanini. Dumisani inkosi. Namhlanje bengifuna ukukhuthaza umlaleli wami ngokuthi ngalesi sikhathi esinzima sihlezi ezindlini, abanye begulelwa nge-COVID-19, abanye njalo begulelwa ngeminye imikhuhlane, ikakhulu laba abalapha eZimbabwe kunganasibhedlela, abanye njalo bekhathazeka emoyeni ngenxa yokuthi engxenye imali yokudla ayikho, engxenye umsebenzi uphelile. Ziningi izinto eziba yingxaka empilweni zabantu. Kodwa-ke lapha bengifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi dumisa inkosi ngaso sonke isikhathi. Ukudumisa uNkulunkulu kwenza umphefumulo womuntu uphakame, kwenza ukuthi ukudangala kuphele, kwenza ukuthi umthwalo lwanonzima oyabuthwele uzawuzwa nje uphakama emahlombe akho nxa uqalisa ukudumisa uNkulunkulu. Manje uDavida lapho ukhulumisana lathi ukuthi lindumiso okumele iye kuNkulunkulu akumelanga isuke kuphela emuntwini oyedwa, kodwa lapho uthi dumisani uNkulunkulu zizwe zonke, kutsho ukuthi isizwe sona ngokwaso, ilizwe leZimbabwe lingakwanisa ukudumisa uNkulunkulu. Njalo siyananzelela ukuthi vele zona izizwe nxa zingadumisa uNkulunkulu oqotho ziyabe zidumisa abanye uThixo. Kodwa lapha-ke inkuthazo uDavida asinika yona iletha isibusiso yokuthi dumisa uNkulunkulu mphefumulo wami lezizwe zonke. Laba abakwaziyo ukucubungula iBhayibheli bathi bona li-chapter, u-chapter 117 kaSamu, uba nxa kwakubhalwe sikhangela i-version ye-King James Version, wayephakathi laphakathi kweBhayibheli. Okokuthi kusukela kuGenesis kuze kuyefika kusambulelo, livesi yiye phakathi naphakathi kweBhayibheli. Manje mina bengikuthatha ngokuthi kutsho ukuthi phakathi kwezinto zonke uNkulunkulu ufake indumiso yakhe. uNkulunkulu sekhulume yonke into kusukela ekuqaliseni kusambulelo kuGenesis. Sifunda ngokuthi uNkulunkulu udala izulu lomhlaba size siyefika ekugcineni kusambulelo lapho kubhalwa khona u-amen ukuthi woza Nkosi masinya, amen. UJohane sebona isambulelo ukuphela komhlaba yonke into isiphelile, kodwa sibona ukuthi phakathi kokukhuluma kaNkulunkulu labantu bakhe, phakathi laphakathi kwakho ufake indumiso. Manje indumiso iqakathekile phakathi kwezinto zonke esezenzakala empilweni yakho, phakathi kokubusiswa nguNkulunkulu, phakathi kwemdubo ongene phakathi kwazo, kumele kube le ndumiso kaNkulunkulu. Ukudumisa uNkulunkulu into omele ukuthi nxa uvele uvuka ekuseni ungadobha-ke amahubo, ubale nje amahubo, uyihlabele amahubo lawo, uwahlabele abe yingoma. Udinga ingoma yakho leyana oyithandayo, uyihlabele uze uze umphefumulo wakho usukhuthazekile. Khathe siyakwazi ukuthi kuba nezinto ezehlukeneyo, siba nawo amaradiyo, siba nezinto eziningi, omakhalekhukhwini okuyabe kunezingoma lezinto ezehlukeneyo. Ngakho uyakwazi ukuthi uvuke nje uzilalelela khonokho udumise uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu, siyakudumisa namhlanje, sikuba abazukulu bakho. Khuthaza abantu bakho ngendumiso namhlanje bezintokozo evela emazulwini ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngeGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 a.m. kusasa.